Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani zulugandaba wala mwge la msakazweni we studio 7 mwelosi tatu mshazi gu 1 tuligazi 2020 mwo Chris Gande endabe nize tulamshanji inani labale tukwane le coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa likubeka loku likansa ngemva kokutholakala kwabalichumi la sikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ile themba lokuthi uZulu uzasukumela phezulu elandela isixwayiso sokutshengisela isithi ngoba phose wonke umuntu elizweni usethelwe nzima ngomumo wezomnotho.
Thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate nabantu njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli tete singemuva kwabantu.
Isisindo sedola leZimbabwe sikhihlikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni osekuthiye ingcwethi kwezomnotho zihlaba umkhosi wokuthi umnotho welizwe ususiya emlindini ongelamkhawulo.
Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Nabale gcikwane le coronavirus abangena elizweni bevela kule South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalichumi lasikhombisa belalo izolo phakathi kwabantu abangamakhulu ayisithupha 650 abahloliweyo izolo ukuthi bengaba bele gcikwane leli na. Kulabalichumi lasikhombisa 17 abatholakale belalo. Abalichumi lantathu 13 ngabevele kwele South Africa kuthi oyedwa ubevela kwele Botswana ikanti abathathu ngabathole leli gcikwane elizweni. Leli gcikwane selibulale abantu abayisikhombisa elizweni. Niso elwela ilungelo loluntu eyetajamuka sesijikile eyethule umbiko izolo ukhuthaza uZulu wonke ukuthi atshengisele elizweni jikelele kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe ithi ilethemba lokuthi abantu bazayixhasa ngobuningi babo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba izolo umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Promise Mkhwananzi uthe kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukubusa ngoba esephula ilungelo loluntu njalo esehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uhulumende yena uthi uyazama ukulungisa umnotho welizwe ngenhlelo zakhe kanye lokwenqabela inkohlakalo njengoba sokuleziphathamandla zakhe ezike zabotshwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lo mnumzana Mkhwananzi.
Ukutshengisela kuyaphumelela, kwaphumelela kakhulu ngoba ngakhangela ngo-2016 saqoqa abantu batshengisela. Baba lempumelelo enengi kakhulu kulelo hlelo lokutshengisela. Okwamanje singakaqalisi ukuqoqa abantu, kukhathesi lapho sesi announce khona ukuthi sesiqoqa abantu, sesiqalise ukuqoqa abantu, sikhangele ukuthi uhlelo lwethu lwelo luphumelele ngoba thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate labantu njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli tete singemuva kwabantu. So angila doubt mina ukuthi ukutshengisela kuzaphumelela kakhulu.
Siyananzelela ukuthi abanye abatshengiselayo bathi bayabotshwa kumbe bahlukuluzwe, lina lizaphepha njani kulokho? Lizaqala lazise amapholisa? Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi labantu abatshengiselayo bavikelekile?
siyakwazi ukuthi uhulumende ubhizi ukubopha lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo okusemthethweni njalo ngokuthula, kodwa thina soze siyekele. We will never surrender our right to peaceful demonstrations. We will never ever surrender that right. So sizawuya phambili sitshengisela ngokutshengisela lokhu kusemthethweni, kusemnqunywini somthetho sithi singathi ngesilungu i-constitution. Kuvunyelwe ukuthi abantu nxa belezikhalazo abalazo batshengisele ngokuthula, bengadisturb abanye abantu, bengenzini. So lokhu sizakwenza nxa uhulumende engakhetha ukusebenzisa udlakela nodlame ebantwini abatshengisela ngokuthula, kuzabonakala ngaleso sikhathi. Kodwa thina isinqumo sethu yikuthi sitshengisele ngokuthula, uhulumende azwe izikhalazo zethu njalo a-adresse inhlupho ezihlangane lezakhamizi lozulu jikelele eZimbabwe.
Siyezwa njalo ukuthi lithi lizaqoqana lezinye inhlanganiso ukuqhuba lokhu ukutshengisela. Lingabe lisebenza lenhlanganiso eziningi yini? Sikhangela ukuthi lezi sebenzi e-ZCTU yathi layo kungcono kutshengiselwe.
Thina sizinikele ukusebenza nenhlanganiso zonke ezifuna ingqubela phambili yeZimbabwe, ezihlanganisela abasebenzi, ababalisi, amanesi, amadokotela, amastudents, amavenda, amawindi, amadriver, amakhombi, abangasebenziyo, ontanga, wonke umuntu sizimisele ukusebenza laye. Njalo yiwumkhankaso esiwenzileyo namuhla, sincusa wonke uZulu, wonke inhlanganiso engabe ibona ukuthi iZimbabwe ayimangakuhle ukuthi sibambe ndawonye silungisise izinto, izinto lezi zibe right, abantu bathole labo ithuba lokuphila kahle.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu etajamuka sesijikile. Ubexoxa ecingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Sedola leZimbabwe izolo sikhiphikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lokhu kubangela ukuthi ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usendleleni yokubhidlika ngamandla. Ekusungulweni kohlelo olutsha lokuthenga lokuthengisa imali yakweleMelika emkambo wemali ngeviki ephelileyo oleForeign Currency Exchange Auction, idola elilodwa leMelika belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi phose ayisithupha, $57.36. Kodwa umkambo wayizolo uhlele ukuthi idola leMelika elilodwa kuliviki kumele lilingane lamadola akuleli angamachumi edlula kancane ayisithupha lantathu, $63.64. Emkambo wensitha, iblack market ngesilungu, idola leMelika elilodwa belilingana lamadola akuleli alikhulu, $100 kusiya phezulu. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho zithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho uzaqhubeka ubhidlika lentengo yokudla lenye impahla ezitolo layo ikhuphuka. Owake waba umphathintambo wezenotho kuhulumende womanyano ngomnyaka ka-2009, umnumzana Tendai Biti uthi indlela entsha yokuqathanisa idola leMelika leZimbabwe le ayisebenzi. Ngakho uBiti uthi okudingakalayo ukuthi kususwe idola lakuleli kusetshenziswe eleMelika kuphela. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-rate le ekhona khathesi $63.74 itshengisa ukuthi iZim dollar kalikabi stable, ngoba sibone last week i-rate ibi-57 khathesi si-63.74 engxenye next week izakhwela njalo. So i-rate le isitshengisa ukuthi iZimbabwe dollar kayikabi stable, asikabi ne-fixed rate esingathi yiyo i-rate eZimbabwe dollar khathesi.
Ukutshintsha imali ngohlelo lwe-auction lolu olutsha ubona lufika kuzinga yini lokwenelisa ukuqeda ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha i-black market?
I-black market ikhona ngoba i-US dollar elikhona phakathi kwelizwe ilutshwane kakhulu. Ukuthi abalifunayo ikakhulu ku-productive sector abayitholi i-US dollar. Yikho bezinikele ukubhadala amaZimbabwe dollars amaningi ukuthi balithenge i-US dollar ku-black market. Nxa kuyikuthi i-auction lay isibuya le mali eningi eyama-US dollars yokuthi abantu abaku-productive sector kakhulu bangakwanisa ukuthi bazithengele ama-US dollars ku-auction. I-black market ngibona ingasebenzi. Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza isikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali ikakhulu ngabantu abafuna ukuthi bazisebenzise ukuvuselela i-economy yelizwe.
Kulamanye amabhizimusi esizwa kuthiwa kasavumi ukwamukela imali yeZimbabwe ngoba athi afuna irandi kumbe idola leMelika kumbe ezinye izimali zaphandle kwelizwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngibone kuyinto enhle enziwayo ekwala amaZimbabwean dollars ngoba siyakwazi ukuthi ama-shops ayakwanisa ukuthi athathe lawa maZimbabwean dollars awahambise e-bank nxa engawafuni. Kodwa ukwalela umthengi ngokuthi athenge esebenzisa amaZimbabwean dollars kuyinto embi kakhulu. Abanye bayazama ukuhuga ngokuba lama price aphansi nxa usebenzisa i-US dollar. Leyo ngibona njengani indlela esingathi engaba acceptable, hathi ukwalela umuntu olamazim dollars ukuthi kawathengi esitolweni sami.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Kusasa lilanga lokukhumbula oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo. Wabhubha mhla ziku-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Umdala wethu wakhokhela ibandla lezaphu kusukela ngomnyaka ka-1961 laze layamanyana lelezanu ngomnyaka ka-1987. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla lezanu PF lizakwenza ukhetho lokudinga umgcinisihlalo wesigaba sakobulawayo kulandela ukubhubha kwalowo owayesiphethe umnumzana Absalom Skhosana. Ohlela inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda utshele leli phephandaba ukuthi lolu khetho luzenziwa ngemva kwamaviki amabili. Iphephandaba leHerald lithi inhlanganiso yezenguqu kuzwekazi le-Africa e-Confederation of African Football kumbe i-CAF isedlulisele phambili imidlalo yenkezo ye-AFCON ngomnyaka owodwa kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Imidlalo yalinkezo ibimele idlalwe ngozibandlela ngomnyaka ozayo kodwa isizadlalwa ngozibandlela womnyaka ka-2022. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Bona nibalaleli njalo ninjane lonke. Hayi seliqalile ke manje uzozikhwasa uzaqalisa idola leZimbabwe imali ebhalwe dollar of Zimbabwe. Lothi amabhondi seqalile sona babebhenkile amabhondi sebedliwe futhi njalo labo. Njengami ngadliwa amatriliyona leso sikhathi imali zama igcwalisa ibhenki imali. Yenye imali yami yafela ebhenki azange ngibone yalisenti. Sona bemali lezwa kuthiwa yalekela ingqondo zishiwa zokudlala ingqondo zabantu mani. Yekelani mfethu enifake ezimali zenziwa
kapazi ya expire ukale sinye imali manje expire ali reverse ukuthi nikeze abantu imali zangale imali engenayo sethi damuntu udlilo udlile hayi ngezinjalo ungari kudlala amakhasi bese idlala amakhasi ngesitodi ngebank hayi mawuthi amakhasi nifani nje ukuzendela
yes alibonani selibonani basanga lokho sithu 7 linjani athatha phila umusa kaNkulu ya ngiyalishizela impilo enhle ngoba lathi nilisela indaba ezizwakalayo lokho ezizimbobe ezithile mbanga ngifisa isibalisela ma ngoba bathe umgodi wegweru abantu ababawela umgodi kodwa mina ngapolitiki wena aliwana ubhathiswa kumsanye kusiwa kula qiniso usazokuthiza into enye sangiyiqinisa ngithi khona abantu sazi kwasuto 7 ngane abantu bezimbabwe bonke abantwana bakamthokazi abake bezinuke mani bethenele ukusupport abantu bempumalanga la bempumalanga basincede ngalutho basifula ngebhukula wulo ngane somusa kankulunkulu ngane abandelo kazisekho kodwa lokho siphambili ngochamisa chambi phambi ngochamisa bathanda uchamisa abajoyine ibandla lakomthokazi ichane lento zezithonelezi kathi futhi namandela ngaliboni yini khona amathona adoza ingubo esayidini yabo ha nani bakithi ake livula mne inkophe noma izolisifa abalandaba kwezilonga ukulitshona hhayi bo ake sithiyane lokusaphotha abantu bempumalanga sesidiniwe thina kabo manje angizwa amazwi ngatshoa ngisithe amazwi omla manje akhipha wonke ngizama ukuphuma amazwi ami kodwa kuyazwakala ephuma ngamkwazi khona kwenzakalani kumbeni hayi akulandaba
linjani basakazi abahla bakastudio 7 ye hayi siyazizwa ezombangazwe lezi ezihamba phansi siyamangala nje ukuthi kungani amaphathi esishonini wona esilwa wodwa uchamisa lo mnangagwa into eyi-1 yamangala nje abantu bathi umnangagwa ye bathi umakhuphe uhamba lo mnangagwa kunento abantu abangayikhulumi besobala ukuthi uchamisa ube liloya likamnangagwa ube liloya likamnangagwa laphana into abayibangayo imathebheleleni uchamisa kwathi umgabe sezakufa wahamba kwakuchamisa kwakumgabe le kwafunda ipolitics kuyifundiswa ngoyisemkhulu umgabe yokuncindezela abantu besindebeleni mina endlini engihlala khona lama abantu abavota abangu-9 vele ngeke bezibe emgcobhe phansi uchamisa wento elikhuluma ngayo kalakata umuntu ole-tribalism vele amvotele kakhohlwe kahle akhipha amavoti awu-9 ama amavoti ngiwabhekisa le kumqondisi thina sifuna 9 city zethu iziyane ezazinkomo leziya izezizifunayo vele singasakufuniyo khwaye kuvotela ishona since 1980 amashona esembusweni esehlulwayo ukuthi ayenze imali esehlulwayo ukuthi bazenza abantu abafundile bengafundanga bekhandelana izithupha izithupha zokudiza lezi zesishonini lezi abantu abafundileyo bengenza inonsense enjengakanani abakwazi abakwenzayo baphonge ukuvuka besenza izinto imali zabo baphonge ukuvuka kukhandwa amaphepha besehlule ukwenza izinto ezihlonishwa ngamanye amazwe kuthiwa ngabantu abakhokheli abantu besishonini vele abalabo ubukhokheli ngabantu bokulandela emuva kuphela awungeke kukhokhelwe yilaba abantu abanje so abantu abangana-order sinasivoteli vele yena uchamisa wangikhona kakhohlwe kumthwakazi la sinasifuna ilizwe lethu kuphela yena kalibale nje ngesitala sakhe lesi athe esifundiswe ngoyesemkhulu umgabe ame ngaso lesi sokutshintsha athatha abantu besishoneni azobavotisela ngapha simbonile labo kambarami bakhe laphana etablok esenza idoti vele sesimazi thina ukuthi vele yena nguyo le-tribalism enzima ya njalo yena lo mnangagwa into eyi-1 wayeliloya lakho umnangagwa wansebeqambela umakhupha amanga umakhupha wayevele vice president katswangela iqiniso alibeke obala kubhalwanga ukuthi abantu besishoneni umele bekhokheli sesifuna ukuthi itonga likhokheli ivenda likhokheli lamakhalanga akhokheli kula abantu abale ngqondo amakhalanga la ha sesidiniwe ngalaba abantu besishoneni thina sesifuna umthokazi ebe yedwa vele asisafuni lokho kwesishoneni lokhu tshontsha imali abantu abatshontsha amabhiliyoni ngapha bekuya bezokhandela abantu amaphepha Abana nhloni bathi abantu babanika 75 US abantwana babantu abathona belinda abantu begcina izimpilo zabantu bona betshontsha amabhiliyoni so ngathi sebetshontsha izimali zama-health organization yizo abazitshontsha abangazo lokho bekuqanjwa ye kule namba enjeinamba enje besenzela ukuthola imali ngabantu ngapha bevale i-indastry abantu bengahambi kuhawulisa abantu abaphume labo mnankagwalako abake bephume abantu besihlonini ke sibone omunye umhlobo ngiyabona.
Ah, salibonani, Studio 7. Hayi, kunzima. Kunzima iZimbabwe mayinje kayihlaleki. Ayihlaleki badala kunzima sibili. Ah, kunzima basakazi bami. Asazi ukuyaphetha ngani ma kunje. Abadala bathi sayicela ividiyo siphelelwe la ngamagama okukhuluma ngalokho okwenzakala elizweni laseZimbabwe. Ngiyabonga. Siselufane ngundlovu lami. Abasakazi bami lokhenya libingelela hlalani lisiqhubela njalo izindaba qhubeleni izindaba kodwa lokhu kungala kunje kuzayidala into engalamulekiyo kunzima lokhu.
Basakazi beStudio 7 ngiyalibingelela lonke ngaleli ilanga ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngalo umkhuhlane we-COVID. Ye umkhuhlane lo ukhanya uyaqansa sibili kodwa nxa ngikhangele ngibona uhulumende nguye olomlandu ngoba uhulumende laba abantu alokhe ebabuthanisa ku-quarantine bengahlolisiswanga bengahlolwanga njalo bengela social distant and qondileyo khonokho kutshengisa ukubana uhulumende uyehluleka ngoba izinto zakhe kazikwananga njalo kaziphelelanga ukwenza kwakhe asisuthiseki ngamabambelo akhe akwenza lokhu. Uhulumende alubana laba bantu ubathesta ngesikhathi eseneleyo njalo kuma-quarantine bathole i-social distance enhle ngalokhu uhulumende uyabuthanisa abantu ingazathi yizimvu nje ezisesibanyeni. Awungeke ukela ukukhula umkhuhlane plus ukuthesta kwakhe hayi ayisikho esikukhangeleyo thina sikhangele ukuthi uhulumende aqinise umkhankaso wokuthesta kodwa hayi kakwenzi lokho njalo kubuhlungu kuthina abantwana bezimbabwe ngoba imali khanya ziyathathwa ziyantshontshwa akubonakali ukuthi imali zihamba njani inanxa singazizwa zingena ziphiwa kodwa ukuthi zisebenza njani kunzima. So uhulumende hayi akabambe indaba le ngendlela eqinileyo indlela enhle ngusibanda.
Sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo.
Hayi siyabona leli hlazo lenzakala elizweni lakithi leli. Hayi mina ngiyamangala, kuyangimangalisa lokhu okwenziwa ngabantu bezanupiyefu, lokhu okwenziwa ngumnankabo. Kanti le mali ayitshontshayo kangaka uyisaphi oyala ukubhadala izisebenzi ezisiza abantu, ezibheka abantu? Uyala ukubhadala amatitsha lamanesi, kanti imali yena uyitshontsha uyisaphi umnankabo? Abantu babhekane nomkhuhlane, yena ubhekana nokutshontsha. Buka nje manje le mali ayitshontshayo kube ngamanje yisho isikhathi abonise ubupresidenti bakhe umnankagwa, kube nga ubonisa ukuthi wavotelwa ngabantu ngeqiniso, kube nga uthethe le mali ayitshontshela uZulu wabo wabathengela ukudla ngayo ngoba yimali yabo ayitshontshela bona. Vuka nje leli khehla leli uJonathan Moyo, kube nga sikhuluma kanje kusejele, kube nga izakhi iyenza umsebenzi wayo, kube izakhi akusiwe ezanupf, kube nga sikhuluma iziphathamandla zezanupf ziyafika 20 sezivalelwe ejele zibhantida, kube nga izakhi iyaweza umsebenzi ngoba amasela aweza uPF asigcekeni ayaziwa bonke bayaziwa eyaphuzethi abatshontshayo sukusayeleni umnankagwa ozibiza ngopresident. Mina kube umnankagwa ngila amafoni wakhe bezongifonela live ngikhulume laye ngoba vele kakusopresident uzibiza ngopresident umuntu ongcolileyo asopresident lwa angeke uzibize ngopresident utshontshela abantu imali zabo.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivelayo kwamanye amazwi ngamafitshane, inkulungwane zezalwane zakwele Sudan zingene ezidaladeni izolo zitshengisela zisithi zifuna kubotshwe abezomvikela ababulala ababetshengisela befuna uhulumende omutsha nyakenye. Abaqoqe lokhu kutshengisela bathi bazaqhubeka bebamba ngamandla uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority ukuthi ajezise abezomvikela labo kungakhathalekile ukuthi kule gcikwane le-coronavirus elivimba ukuthi abantu batshengisele. Ele Equatorial Guinea selivumile ukumisa kancane kwakhiwa komduli womngcele le-Cameroon kulandela inkulumo ezenziwe izolo. Amazwe lawo mabili aphinde avumelana ukuthi asuse amabutho kade ebutheni emngceleni lo ngemva kokufa kwabantu abayisikhombisa kulandela udlakela olwaqhamukayo ngeviki edluleyo phakathi kwamabutho amazwe womabili. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzaqhubeka isenza imihlangano yamarali lanxa kusesatshelwa ukuthi ukubuthanisa abantu abaningi kuzabangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Bakhona abazithola sebele gcikwane le-coronavirus abagoqela iziphathamandla zomkhankaso wakhe emhlanganweni we-rali eyenzelwe edolobheni le-Tulsa ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala igcikwane leli seliqale ukumemetheka kuzigaba kumbe ama-states amaningi kakhulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi umumo umi njani edolobheni le-Texas.
Ye hayi lapha baba mnumzana mbona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulumhlubulo we-South e-Texas kusiya lamaye ama-states la ngapha e-South. Umkhuhlane lo ngikhona ukhanya ngathi uyamemethe. Khona ngathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe kodwa kuvalwa kokona kakubonakali ukuthi kuvalwe mhlobo bani wokuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlo eliyi-1 elinye livuliwe. Manje khona ukuyani ukwenza njiyana yikho sokusenza khathesi kukhanye sokusiba kubi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Then-ke kwazokubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela sebehlangana sebekhulumisana besenza konke lokhu bengela lama maski kunjalo. Yikho ke mbona ngathi yikho kwenza sesingkona singathi siyezwa khathesi sibili ukuthi lapha e-Texas sekusichaya. Kuyachaya sibili. Ama-numbers ethu ayakhwele kakhulu emadorobheni lamathathu. I-Dallas, Houston, le-Austin. Kukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa kuzavulwa kuhambe njani. Kukhanya ngathi July, August sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo mina ngokubona kwami. Ngoba nxa ukhangela lapha kuzamele ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So angazi njalo njengoba beyibobona ababakhangeleyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye baza bafosela njalo ukuthi kuvulwe ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. Soke-ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe engxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa-ke umkhuhlane lo sukhanye ukuthi awutshaye abadala kuphela. Kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana kakhulu laba be-high school kuzabatshaya. Yikho-ke mbona ngathi engxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. mina mbona ngathi akufanele ukuthi kuvulwe lapha.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ngapha kweleMelika. Akagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Inani labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwaba lichumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasamukela isixwayiso sokutshengisela ngoba pose wonke umuntu esethwele nzima ngomumo wezonotho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisa uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.